Kulomkhankaso okhona eSouth Africa ukubopha abantu abangela maphepha. Siyabona indawo eziningi amapolisa labe immigration bayabopha abantu. Sikeza ukubona emavikini adlulileyo bebopha edolobheni okuthiwa kuseyuvele eliseGoli. Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili. Ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo, kuzaba nzima ebantwini abangela maphepha wokuhlala lapha eSouth Africa. Kuyabotshwana, bayazama ukubopha laba abangela maphepha. Kodwa esingelalwazi lakho okwakhathesi ukuthi babadipota yini njalo babadipota njani. Kumbe bengafika ema-police station abantu bafika badize babakhulule, asikabi lalo ulwazi, kodwa sikwazi ukuthi abantu bayabotshwa endaweni ezihlukeneyo.
Kukhona elingakwenza nabo bamabhena njengenhlanganiso ezimeleyo okunganceda abantu laba ababotshwayo kumbe abathathelwa impahla?
Okwakhathesi kunzima ngoba angithi siyakhumbula ukuthi isifiso esasilazwe ukuthi abantu abangala maphepha kumele bancedise ukuba lamaphepha. Sasicabanga ukuthi kungavuselelwa amaphepha lawo okuthiwa iZimbabwe Exemption Permit, kuzalandelwa lokho okwabhalwa ku-White Paper on International Migration yagazethwa ngo-2017, eyayisithi yona abantu abasebenza imisebenzi ephansi abasuka emazweni eSadak abaza eSouth Africa kumbe asebehlele eSouth Africa ongekho emthethweni kumele bencediswe babe namaphepha. Kodwa njengoba sikwazi ukuthi uhulumeni weSouth Africa wasekhahlela indaba yamaZimbabwe Exemption Permit, njalo futhi uphakathi kwekuguqula imithetho esingathi ngolwasemzi ngama-immigration laws, ngi-immigration act, kwenza okwakhathesi izandla zethu kube izandla ezibotshiweyo. Lathi khathesi kasikwathi singancedisa njani kulobu nzima obukhona, ngoba siyabona abantu bayabhikisha kumbe bayatoyitoya besithi abantu bokuza kumele babuyele emazweni abo.